ngiyabingelela balaleli ngibonge njalo ukunxuswa kuleyi iprogram ukuthi ngizoxoxisana lani. Igama lami nginguSifiso Ndlovu Akbeto Walker. Ngiyifama kodwa professionally nga trainer as a mental health nurse e-UK. Namhlanje ngikhuluma lapha kulelo hlelo ngimele i-organization okuthiwa yiBulawayo Global Consortium encedisa abantu abahlala emazweni kodwa befisa uku-investa ekhaya, befisa ukufaka imali kuma-businesses ekhaya. Ngimele njalo i-cooperative yabomama, omama abafuya inkomo for breeding. I-cooperative leyi kuthiwa yizibane, yikho ke lokho engingathi ngizaxoxa ngakho kulolu hlelo.
Unhlelo zokulima kuyini kahle kahle elikwenzayo njalo kuyaphumelela na ngalesi sikhathi se-COVID-19?
Labo abalahlekelwe imisebenzi bazibone labo sebelezifiso zokuthi bangene ku-farming. Mina ngithole ama-inquiries amaningi ebantwini abafisa ukuthi bangene kuhlelo lokulima, kuhlelo lwe-farming kumbe uhlelo lokufuya izifuyo ezinjengenkomo, imbuzi, ingulube, lenkukhu. Eduze lalapha engihlala khona kulomama layo oqalise i-business yama-seedlings eyadini yakhe. And as we all know, ama-seedlings awathathi indawo enkulu. But there was a very huge demand. Ama-seedling houses esiwaziyo, esiwajayeleyo, abesehluleka ukuthi athi meet the demand. Abantu sebengena ku-farming, sebengena ku-market gardening, i-horticulture leyi eyama-vegetables. Ngike ngathinta njalo nge-business okuthiwa yiBulawayo Global Consortium. I-project yokuqala esiyiqalileyo lapha ekhaya eMathabeleland ibe ngeyokufuya imbuzi. Yi-business elama-opportunities amaningi, ama-opportunities for export. IZimbabwe ayilazo imbuzi ezenelisa ukusuthisa i-demand locally. Yikho okusibambelelayo, okusibisela emuva in terms of uku-exploita i-export market. Sikubone kufanele ukuthi sincedisane, siphathisane labanye abantu, lamanye ama-businesses, ukubana sonke singene ku-business yokufuya imbuzi. Yiyo indlela esingakwanisa khona ukuthi sithi meet i-local demand but also meet the demand of the export market. Umnyaka lo uthe uqalisa, iBulawayo Global Consortium ibambane leBulembe Farm, leBrethren in Christ Church, ukubana sincede ama-youth abatsha labomama ukubana bangene ku-apprenticeship program e-6 months ukuthi bafundele ukufuya imbuzi. Ama-apprentices lawa ngaqeda i-apprenticeship program yabo, kufanele babuyele lapho abavela khona emakhaya abo bayefundisa abanye i-community yabo ukufuya kwabo imbuzi kube yi-business, kube yi-commercial business. Okunye okuncedayo yikuthi vele generally ku-farming abantu basebenza phandle, and as we know umkhuhlane lo awuzwanani lokuthi abantu babe phakathi ezindlini, baminyane ezindlini. Abalaleli abafisa ukuthi labo baqale i-business yembuzi kumbe i-business yokufuya inkomo, ngiyabakhuthaza ukuthi bakhululeke bangidinge ku-Facebook nguSifiso Akbeto Walker, kumbe badinge iBulembe Farm bangithola khonapho ku-Facebook, kumbe badinge iBulawayo Global Consortium lakho bangithola khonapho ku-Facebook. Ngikhululekile ukuphendula imibuzo abantu ababengabe belayo.
Lapho lizwe unkosikazi Sifiso Ndlovu Akbeto Walker ongumlimisi njalo oyingcwethi kwezempilakahle ekhangele ezomkhuhlane wengqondo. Besixoxa laye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.